lombiko wethulwe isikhulumeli sezimpacts umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yase-El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 LSMs in organizational pantalon due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulokunzima obukhulu kakhulu eWangeni, indlovu esifika i-123 sezicale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka ukuba le yindlala. Akulakudla njalo lamanzi satsha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of support from communities, and as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlolo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje, kodwa kakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela, izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukhansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokungabe uhambe busuku akusathezi ukuthi uhambe nje ekhululekile ukuthi ngihlanda endaweni engelanyamazana. Nyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakwemvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma lobalibalele.
Nxa sisizwa iyisi ukuthi obaba bethu balethwa kule ndawo bebehlala endaweni ezirayiti, so balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area igceliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zangkhona lazo futhi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabo kathesi ukuthi omama babeze ngomama sokuthi mina nanxa inkomo ziyaqhaza ukuthi iti yazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yangizwisa ubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba siyaye sichaza ukuthi kuze nalezi izifuyo zethu kwanise ubhadela abantwana amasikofisi kwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abezimpacts kabasondele eduze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi mina background thina sikhula sisazalizelaba ngamaamahoa
ukhansela umdimba layo ubona solinye.
Siphakathi kwendlala kathesi, sikhangela ukuthi inyamazana lezi loba singabuya silima emasimini, zivele zona ziyahamba-hamba sesingabhidliza futhi. So besisela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathola indlela yokukontrola kumbe sibe labephathi belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota.
EVictoria Falls nakho yingomanye, izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zenyathi ezinquma emgwaqweni lobalibalele. UFarao uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi. Ukhuthaze izakhamizi ukuba zisondele nxa zilo hlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe, ezinye zisuswe ebantwini. UFarao uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka. Imele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.